Sabu izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhla ka 20 kuNtulikazi 2024 uKhisitobe. Endabeni zethu namhlanje
sikhulumile nje ukuthi iZimbabwean government ilodaba layo lokuground yalwenza emajebeleni okumele lulungiswe. So ngakho ke esikubonayo thina sibona kumele kwenzakale ukuthi kumele lulungiswe kuhle. Akumelanga bona betho ukuthi bazayenza njani bezenjani ngoba kubona beyibo abakhangelela ukuthi bakwenza lokho.
Inhlanganiso ye-Save Ma Development Coalition itshela i-United Nations ukuthi uhlelo lokuhlolisiswa umbhuqazo wokugrawundi kalususe luqhutshwe ngemfanelo uma uhulumende esenza santando.
Ezintweni ezinje kuvela sozuthola abantu abavumayo bonke, abanye bayale, abanye bayale. Well, yi-democracy yona leyo. Ungazake sicabange sonke okufana nayo.
Induna ekokela uhlelo lolu ithi kuyavunyelwa ukuba lembono ejeneyo ngendlela uhlelo lolu oluzaqhutshwa ngayo. Selikhuphukile inani labantu abasebecakile eMatabeleland ngenxa yendlala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ye-Save Ma Development Coalition itshela i-United Nations ukuthi uhlelo lokuhlolisisa umbhuqazo wegugurawundi kalususe liqhutshwe ngemfanelo uma uhulumende esenza santando. Umkhokheli wenhlanganiso le umnumzana Busane Sibindi uthi kuningi okusolwa ngabantu kuhlelo olusungulwe okusemthethweni ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki ephelileyo.
Sikhulumile nje ukuthi iZimbabwean government ilodaba layo lokuground yalwenza emajebeleni okumele lulungiswe. So ngakho ke esikubonayo thina sibona kumele kwenzakale ukuthi kumele lulungiswe kuhle. Akumelanga bona betho ukuthi bazayenza njani bezenjani ngoba kubona beyibo abakhangelela ukuthi bakwenza lokho. So kumele isigaba semajebeleni kube yiso esihlangana sona sisodwa first lezinduna zazo labakhokheli bazo bezigaba beqale bekhulume. Konke belungise konke kubhalwe namabizo wonke abantu abathabalalayo konke le property edamejekayo. Nxa kusiba le ndlela okwenziwa ngazo ngesiko kube lesiko lakhona. Angithi sizwe lesizwe silesiko lathi ngakithi lapha silesiko. So lelo siko kwakumelwanga leqiwe ngoba nxa kuyukuthi kwenziwa njalo kutho ukuthi kusadlalwa kukaqaliswa.
I-United Nations ithini ngodaba lo?
Inika i-space ukuthi abantu abaye babake ba-affecta izinto ezinjalo bekhulume njengoba lakathesi sitholile i-space sokuthi sikhulume. Besikhuluma nje kuhlanganiswa zonke izinto ezingabe zikhathaza eZimbabwe. So lathi siyifakile iphi indaba yemajebeleni ukuthi hayi silodubo lolu esesifisa ukuthi ngoba lezulu kalini kade sileya kuna lithini kugcwele inkakhaya egangeni.
Nxa ukhangele ubona zani United Nations ingenzelani inhlanganiso yenu njalo labantu bemadoweland ngodawa lokuground lolu?
Hayi lokho khona konke kulama processes lami kunje ngingeke ngithi ukuthi kade sibazayenza sobenze. So angithi yonke into ihamba step by step njengokuba kade sitholile ichance yokuthi sikhulume ngakho sesasuka lapha-ke. So kufanele lathi sizigoqe. Into emgqoka eqakathekile kudlula yonke into ikuthi abantu bakithi sizigoqe singabi ingabantu abahambele emuva entweni yokuthi sisolve into yakithi. Kasizigoqeni singavumelana sithi siyahlana elangeli nje sithi lungise udabulo nje. Umuntu ngumuntu kasukume, umuntu owaziyo ukuthi into le yam-affecta kasukume sisigoqe bese sikhuluma-ke. Thina yithi esinamandla ukuba siqalise ukuthi i-redress yethu sifisa ukuthi ihambe kanje and then isizalandela-ke ama-processes lama-protocols wonke akhona be-it nationally, regionally and internationally.
Kodwa siyabona phela abanye abantu badivela basize balalele abantu ababuya bezekhuluma labo bafuna kulethwe phela kulaba babonayo pho kubanjwa njani khona?
Hayi bona babonayo angithi kuba le process angazi kumbe mhlawumbe abantu sebekhohlwa ukuthi nxa kuye kwaba lokonakala akungeke ukonakala kuphongusuka kuhambe ebhadle ebandla abantu bona bebodwa bengakalungisi bese besuka sebezodwa ukuthi hayi thina njengemuli sithi lokhu lalokhu kwayenzakala so sifisa lokhu lalokhu. Amasiko futhi mbona mhlawumbe achiyana futhi ilemate president loma isiko likhona lilodwa lokuthi singabantu abanjani but islam hlobo emningi eyabila masiko athene lezi nduna za so khona kokuyi process akumelanga kwaqiwe ungakhangela even eRwanda indlela eya resolve ngayo kwaba lama community hearings kodwa ayisenzwa ngama local leaders ke khonapho ukuthi into yakho iqalise ikhangelelwe khonapho esigabeni so okuqhakathikileyo ukuthi abakhokheli abakhona kulama traditional leaders ayibovela abakhona abayinsika yesigaba seMatabeleland balomlando omkhulu kakhulu ukuthi bekhulume labantu babo bese kusika lamanye nje ama inhlangano ama organizations labakhokheli ama local leaders this is the first step
lo ngumnumzana Busane Sibindi okuhlanganiswa yeSave Matabeleland Coalition wexoxa leStudio 7 eseNew York khonapha kule Melika sixoxe njalo lenduna uMtshana Khumalo uzakhokhela uhlelo lolu
asikabi ne-date sisapolisha mbijana ama-final touches sisalungisa okunye ngoba kumele ukuthi singangena ebantwini sibuye singabi lokunye kusikhathazayo sibuye singangena sihle singene right through siqede ubey 1, 2, 3 months sihle siqede singabi breakeni ebhuti esizaba nayo
ye singathi khonapho kodwa abantu bathini ngohlelo lolu nxa likhuluma labo nduna ngokusebantwini
ukucabanga kwabantu kuyashiyana abanye baphikisana lakho ukuthi hhayi izinduna soze zikwanise lokhu but thina asika sure lathi kodwa sibe le-training sibilezwayo kulaba abake basebenza udaba loluphose lufane lolwethu besitraina ukuthi senze njani nxa sesifikile ebantwini so sizakhangela ukuthi abantu bazabemukela kanganani nxa sesifikile kunzima nje ukuthi wasesa ukuthi ubone ukuthi ungakafiki ebantwini ngohlelo oluthile bathini ngalo ngoba kasange senze lokho okuthiwa i-preliminary ukuthi ke ngene ebantwini senze ukuthi sibone ukuthi baziphatha njani kona silauthi sikalisa kona sizabona ukuthi baziphatha njani
ye siyabona inhlanganiso eziningi khona ngapho kulabo bhejhu likazulu kule Save Matabeleland Coalition lezinye ziyakhonona baba nduna izithi hayi bantu ngaku uhulumende ngakasondele eduze lizenzele lina lizinduna uhulumende wekhatshana sibili uyangena kanganani uhulumende uhlelo lolu
ezintweni ezinje kuvela sozuthola abantu abavumayo bonke abanye bayale abanye bayale well yi-democracy yona leyo ungazake sicabange sonke okufananayo so lezi yihlanganiso ezinye zakhona zivele izo ezingazani zithi ha lokhu asoze kuye ndawo so ba-right labo nxa bekhuluma khonokho abakukhulumayo kodwa thina esikukhangeleyo ukuthi mhlawumbe abantu bazakumukela basitele ukuthi kuyini okubahluphayo bafuna ukuthi kwenziweni
le yinduna uMtshana Khumalo obexoxa leStudio 7 ekobulawayo
lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
mshweshwe
lamlela namba wafuke mbula
lamlela ndwandwe
wenze emaphandleni abazempilakahle esigabeni sewange bathi selikhuphukile inani labantwana abafobileyo labadala abacakileyo ngenxa yendlala enkulu eZimbabwe kubika uNokuthaba Dlamini
udokotela ohola isigaba lesi yesesibhedlela esikhulu seVictoria Falls unkosikazi Fungayi Musinami uveze lokhu embuthanweni wokuthakazelela abantwana esikolo seNdlovu Secondary eveza ukuba ukufuba kwabantwana lokuzaca kwabantu nje kubangelwa ukuswela ukudla okwakhayo udokotela Musinami uthi selaphe ihlekana labantu kubalela omama abazithweleyo abantwana ogogo kanye labanye abehluleka ukuziphandela umkhuhlane wekwashiyokha lonyaka.
Our challenge in the country among our people is that
uhlupho esilalo elizweni yikuba abantu abadli okwakha imizimba. Umuntu engadla ilambazi ekuseni isitshwala emini lantambama kodwa lokhu akwenelanga. Abantu bayasilela ekudleni okule ayoni ama vitamins lama minerals lokhu kwandile kakhulu esigabeni sethu
uMusinami ukhuthaze izakhamizi ukuba kufuze zidle kahlanu ngelanga ethi uyazi ukuba inengi liyazibuza ukuba utshone ngalokhu
it's a common misconception that healthy food is expensive
abantu sebeyama kakhulu ekudleni okuthengwayo thina sithi dlanini okuseduze lani okufana lezithelo zeganga kanye lezilimo asikhuthazi ukudla okufakwa ichukela
Unkosikazi Diana Maseko uthi kubalula ukwenqabela indlala lenqabethe bazuza emasimini kumbe belabantwana bokubakhusela.
Siyagula kodwa sihamba sinjalo ngokuhlukuluzeka kwesimo esenzakalayo.
Omunye njalo okhalayo ngumnumzana Jonathan Dube othi ilizwe selilobuyanga.
Asazi ukumende wethu ukuthi uzakwenzani.
Unkosikazi Margaret Nyoni owesiqintini se-BH23 uthi phezu kwendlala la izikotsho zomeqa akulamanzi.
Uhulumende ngowethu la kumele asizwele sibe lokunye singakwenza lati kumbe imisebenzi njengamanzi njengeya 2023 azihlupha. Amanzi siyawalindela ukulima izingadi zifuyo kazilamanzi siphila nzima.
Ngokutsho kukahulumende isikhudumezi ebesikhona ngesikhathi sokulima sitshiye inani labantu abafika izigidi eziyisishiyagalolunye 9 million besenkingeni yendlala ikakhulu abantwana abagulayo abesifazane kanye labakhubazekileyo. Ngalokhu umongameli Emerson Mnangagwa sewethula ukukhala ngokusizwa ngamanye amazwe ukuze yahlenge izimuli kodwa impendulo yalesi sikhalo isaxeka. Ngolwesine unkosikazi Pamela Mary Tremond oyisiqhatshwa esibona ngezobudlelwano lokuhambelana phakathi kweMelika leZimbabwe wethule ukuba uhulumende weMelika ulungiselela ukusungula uhlelo lokuphathisa abasendlaleni kuleli. Ngimele iStudio 7 ngisendlovu nginokuthaba Dlamini.
Lamlela mshweshwe, lamlela nampawa kuwembula.
Kwa manje, sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Umele eMelika kunhlanganiswe United Nations, unkosikazi Linda Thomas Greenfield uthi kwabalalelwa abantu abasemhlubulweni weSahel kuzekazi leAfrika. U-ambassador Greenfield uthi buqhubekela phambili ubudlwangudlwangu obenziwa ngamalwecatsha kulandela ukususwa kuleyo ndawo ngomanyana webutho we-United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission kwele Mali. Uthi ohulumende bamazwe asendaweni le ehluleka ukwehlula amalucatsha athumba abantu abamba izigaba eziningi. Uthi kulobudlongodlongo obesabekayo njalo kulabanye ohulumende abasebenzisa udlame olukhahlameza uzulu bezama ukulwisana namalucatsha. U-ambassador Greenfield uthi lokhu kuthwalisa nzima abantu ikakhulu abantwana labomama. Uthi luyamemetheka udlame lolu endaweni le. U-ambassador Greenfield uthi lonyaka kulabantu abaningi kwele Togo, eBenin, Nigeria, Chad, Basin, lamanye amazwe ababaleka emzini yabo ngenxa yodlame. U-ambassador Greenfield uthi eMelika lizimisele ukusekela amazwe la ukwenzela ukube kube labohulumende bakaZulu. Uthi kuyathembisa ukubona kusiba lenguquko kwamanye amazwe la. Uncome kakhulu okwenzakala kwele Liberia lakwele Senegal okwaba labohulumende bakaZulu kulandela ukhetho olusanda kuqhutshwa emazweni la. Uthi kukhona njalo okudle okwenzakala kwele Gambia lapho abaguqule ezemithetho belandela iziqondiso zenhlanganiso ye-Economic Community of West African States. Loba kusenzakala konke lokhu u-ambassador Greenfield uthi bakhathazwa ukuncindezelwa kukaZulu kwamanye amazwe emhlubuleni weSahel okulamanye angavumeli abantu ukuba betshengisele emgoqweni kumbe bebuthane bexoxa ngezombusazwe. Okwamanje kulabantu abedlula kancane izigidi ezintathu 3.9 million ababhekane nendlala emazweni asemhlubuleni weSahel. EleMelika lonyaka selinike amazwe ezwekazi le-Afrika amabhiliyoni phose amabili amadola eMelika 1.9 billion dollars yokuthengela abalambayo okudla. U-ambassador Greenfield ucela ukuba inhlanganiso ye-United Nations ingenele kulokhu kanye lezokulondoloza ukuthula emhlubuleni weSahel.
Le imbono kahulumende weMelika asizwe omanje okwethulwe ngusithandekile Mhlanga kweStudio 7.
Lamhlanje sihlaziya isimo sendlala elizweni emakhaya lemadolobheni ukuze sizwe ukuthi abantu baziphilisa njani. Silonkosazana sethekele Thabanga, umqondisi we-Women Development Association in Zimbabwe ephathisa abesifazana eMathebeleland South ngenhlelo zokuzithuthukisa, yena oqala ngokuchasisa ngohlelo lwembozi.
it's very hard for the gold to survive. Nokuzinikeza sometimes itswayi sizinikeze imchachacha. Yebo zona ziyasurviva kuyo le drought, kodwa zicakile okwamanje, aziphefomi kahle, azikwazi ukuzala, azikwazi ukwanda. So akula income omama abayitholayo okwamanje. Amanzi is a big food problem because of the underlying issue ye drought. Barothisa laba bathole imbuzi manje bayakwazi ukuthi mase kubuya second round bayakwazi ukuthi bathole inkukhu. So funa ukuthi umuntu azithole esenawo wonke ama-livestock, bakwazi ukuthi each and every group ithole seyinazo inkomo, seyinazo inkukhu, seyinazo imbuzi, seyinazo izimvu. Though izimvu they are not performing very well la esikhona eGwanda North. Challenge esinayo, inkomo sezihamba uma omude, uzithole sezigcine sezibanjwe municipality yaseGwanda, and ma ngabe sezibanjwe bayazivalela lapho ngoba zifuke sezidinga amanzi duze nomtshabezi river lapha. So iGwanda iyakwazi ukuthi izibambe, mase izibambile sewuseyayikhupha ngemali. Ngosuku bafuna $10 ngenkomo, ugcine inkomo zakho sezihlala imalanga amaningi. So kunzima njalo futhi ukuthi ukwazi ukuyazilanda ngalo, suthole ukuthi suzogcina sewuthengisa yona le nkomo, uzama ukuthi ubhadale ukwenzela ukuthi ukwazi ukukhupha lezi ezinto. Kodwa kwamanje sesithe njengabomama, njengamagruphu kanje collective, sikwazi ukuthi sizothola umuntu ozokwazi ukukhangela le nkomo lezi, kwenzela ukuthi zingakwazi ukudampeka ngale, zigcine sezibanjwe yisikidi. Zisemlageni ukuthi ziyakwazi ukuthi zihambe ziyonatha amanzi khona lapha nemtshabezi, baphinde bazithinte bazibuyisele emuva zingakaze zibanjwe yiumasipala waseGwanda. At least amanzi ayembuzi angcono ngoba liyakwazi ukuhamba liyezikhelele lezikotho or liyezikhelele lemfula. Sancediswa i-blanket mine ukuthi sithole la manzi asezikolweni, kodwa awenkomo asikwazi ukuthola, yikho inkomo sezeza emlageni. Kodwa lawo kusasengcono enkukhwini, kusasengcono nasembuzini. Ungakhangela eGwanda indawo eyitawuni, so utshani bangikhona akula nyamazane ezibudlayo, akunankomo ezibudlayo. So zisuke sezikhanga yiwo la manzi, and eceleni komfula utshani buhlalahlala bube yigreen, yikho sezigijimela lapho, yikho ezigcina sezibanjwe khona ngoba vele umfula ukhona lapha edolobheni.
Yiluphi usizo elilutholayo emphakathini kumbe kuziphathamandla khona ngapho eMathebeleland sawo?
Sikwazile ukuthi induna isikhulumele labantu baseGwanda, especially laba abagebhisa umgodi, ukuthi babuye bazosigebhela umgodi la okunedamu, ngoba idamu selichile kodwa amanzi ayatholakala. So emalangeni nje bebekhona ukuthi babuye bazosaveya, babona ukuthi amanzi bangawathola ukuthi bagebhele abantu, kwenze ukuthi izifuyo zabantu zikwazi ukuthi ziphile lapho, ngoba akusinguye wonke umuntu oyenelisayo ukuthi ahambise inkomo zakhe emlageni. Abanye badala, sebengabadala abanayo, aba-afodi lokuthi bathole abafana abangabakhangeleli inkomo. Yebo, i-stock feed ungasithola, bathole itswayi, bathole ini, kodwa ngoba inkomo zifidla itswayi zifuna amanzi, and amanzi yi-problem. Kugcina sokungasasebenzi ukuthi zithole leso stock feed, ziqede zingatholi amanzi.
Likhetha njani abaphatheka kulolu hlelo?
I-organization is open for everyone ukuthi abuye, angene, aphatheke. Angeke kodwa uthi ma ufika ku-organization uhluzele ufike ungumuntu osufuna ukungenelela ku-project. Sukusela kuma-gardening kancane kancane, umuntu abelokhu ekhuphuka kube yilada, ukwenzela ukuthi kube fair kuwo wonke ama-members esinawo, ngoba amanye ama-members more than 10 years sinawo manje, and uthole ukuthi maybe yena inkomo khona sifike kuye manje waqalela phansi, ngoba sasisebenzise nama-stakeholders, sathatha ama-church leaders, sathatha osobhuku, sathatha ini, ukuthi ma-communicate message yethu ebantwini bayazi ukuthi kahle kahle i-waters yona vele ingubani, i-waters yona ihlose bani.
Ungaxwayisa abesifazana ngenhlelo zentuthuko?
Ma ungumama ungagoqi izandla, sukuma uphume ngaphandle uye kwabanye omama, bazokusherela nabo ama-ideas angakuphilisa. Manje sesikuphila kusenturi yokuthi indawo kamama naye akavele phambili. Abomama singama-leaders, omama singama-decision makers. Omama siyawumisa umuzi, uthole ukuthi ubaba kudala washona kodwa umama umile, abantwana baya esikolweni. Sibe ne-behavior ye-ostrich ukuthi uyayiphakamisa intamo yakho nawe ubonakale ebantwini, ukhulume, ungabuyiseli ikhanda emuva, angeke uze uphumelele.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Sethekele Thabane, umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lelami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga. Esigabeni esilandelayo silomthukameli Khomo.
Langa laphuma lendaba, langa laphuma lendaba, lashona lendaba, langa laphuma lendaba,
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba yimi untungameli Nkomo. Namhlanje sixoxa ngophenyo olukhangela ukuphila kwabantu emaphandleni olusanda kwethulwa nguhulumende olweZimbabwe Livelihoods Assessment Committee oluveza ukuba isabelo seMathebelele North yiso esikhokhelayo kunani labantu abazinceda ngokuya ngaphandle egangeni ngoba bengelazambuzi. Isilinganiso sabantu laba sicitshe singene kumachumi amahlanu 48%. Isigaba sebhinga esitholakala kulomhlubulo yiso esihamba phambili ngalolu dubo elizweni lonke jikelele ngesilinganiso sabantu abangamachumi ayisikhombisa lane ekhulwini 74%. Ilupane layo ihamba phambili ngesilinganiso se 53%. Kahle kahle abantu bakulindawo behlulwa yini ukwakha izambuzi. Sixoxa lomkhokheli wenhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni yamathebelele North e-Rural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu. Ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga mfowethu, ngiyabonga kakhulu kwamukelwa.
Kuthiwa lenzani kanti ngapho baba Ndlovu?
Lokhu kuveza ubumpofu kumbe into ubuyanga abantu abahlangana labo ukuyazinceda egangeni kuyizitshengiselo zobuyanga. Kuveza ukuthi ebantwini akusikho okumqoka ngenxa yokuthi kabakwenelisi. Kukhona ababe kukhangele okunjengokudla okuyikho abakuqakathekisayo okwedlula ukwakhiwa kwezambuzi.
Yimalini ukwakha isambuzi? Kuyadula.
Ukudula kuqathaniswa lalokho abantu abavele belakho. Nxa Nkomo umuntu esehluleka ukuthi athole idola elilodwa ngaze isamende sibe $10 kuye kuyabe kudula ngokubana uvele kenelisi lokuthola idola elilodwa. Kungakho ke ukuthi aqogelele isamende se-$10 kuba nzima. Kuzafuneka izamende, ufuneke othebethebe, kufuneke okhethe. Ukudula ngiyatsho njalo kuya ngokuthi umuntu uvele uthola malini kuqathaniswa le mali edingakalayo ukuthi isambuzi sakhiwe.
Kuyini ongakuxwayisa ikakhulu sikhangela ingozi yemikhuhlane engalehlela?
Eqinisweni abantu bahlezi phezu kwengozi okuthi ingadubuka kuyaphela abantu ngemkhuhlane ongasamelanga ukuthi ngabe ibulala abantu ngalesi sikhathi. Ngithi ku-modern world umkhuhlane onjengesihudo, umkhuhlane okweneliseka ukuthi wenqabelwe, akusamelanga ukuthi ngabe ubulala abantu. Kodwa abantu bahlezi phezu kwengozi esabekayo ngokubana ingcekeza yona lana abahamba besiyayitshiya egangeni yiyo ekhugulwa ngamanzi iyengena emadamu anathwa ngabantu. Kuyingozi enkulu kakhulu abantu abahlezi phezu kwayo. Kuyasweleka ukuthi kuhlanganiswe ingqondo, kuhlanganiswe imbono ngama-stakeholders wonke alokutho lalokhu, angagoqela uhulumende, angagoqela amakhansili, angagoqela inhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi zincede abantu ngenhlelo ezifana lokwakhelwa izambuzi kumbe ukuthi bancediswe.
Hayi, siyabonga baba Ndlovu, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Lami ngiyabonga, ngiyabonga kaNkomo, ngiyabonga. Ngithemba ukuthi kuzaba lomthelela, lingxoxo izaba lomthelela kuthini inhlangothi zonke eziqanjiweyo ezifaka amakhanda ndawonye ekuqedeni lolo duku.
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Sixoxa ngodaba lwesigaba seMathebelele North
esikhokhelayo kunani labantu abaya ngaphandle eganeni ngoba bengelazambuzi. Asidibaneni kuhlelo lunye neviki ezayo. Yimi uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungatinela kusasa kuhlelo abaculi bethu. Liviki sihamba leqembu leRumba eliDubute Warriors liphethe isingi yalo entsha elesihloko esithi udubo kalukhohlwa mnikazi. Leli qembu lidabuka ePlumtree kodwa licula likwele South Africa. Nangu umholi walo exoxa loNtungamile Nkomo.
Bonani salubonani okhulumayo uThobani Dube TBK Makhasethi eDubute ora sine skathi side impela ikhona 2008 to date.
Likhuluma ngani kahle kahle kulingoma?
Angezinto nje esihlangana nazo emhlabeni. And then abantu bethi mhlawumbe bengakwazi ukuyona ukuphila njani ngobudlu lentweni ezinjani bethi mabekubhekile bekuweye. Ya bakufaka esikaleni wedalwa akakho right or bethi yahlanya lwana or something like that nje. So yikho laphana mayiqala umzithi abantu mabengibona mina bangihleka ubulima ngoba abazi ngenziwa yini. Ingoma le ixwayisa izinto iphinde ilimukise lisikhuluma ngobuhlungu bezinto ezenzekayo empilweni.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njalo?
Siyatholakala ku Facebook page Dubute Warriors, siyatholakala la kuma digital platforms nje wonke. YouTube yethu account is the Dubute Warriors official. Cela le subscribe khona lapho. If you wanna buy or support physically as well, thintane kule nombolo ngeze South Africa. So uzothi 0027 7260 4 6784. On WhatsApp please, so that silayelana ukuthi singatholana kanjani. Siyabonga kakhulu.
ngalambe ngithiyo kunye okumangalisayo ngihlaya phela umdumo weduputo horia ngizwele lani-ke singake kuhlukane sihlobo isikhangelete sikhokhela namhlanje aye kusokusala kwalamhlanje wolivalisa ngenjabulo emoyeni ngumthembo sithemba ugibs dube lilale
ntambama kuhlelo lwezindaba zezimbabwe
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lilale
murara zvakanaka mhuri yezimbabwe.